Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesine mhlaka 30 kuzibandlela 2025 ngokwesithube. Endabeni zethu lamhlanje.
Into ethuse kakhulu ngeyokuthi indiza mchina zichayisana eduze le White House and then iDC indawo encane kakhulu.
Kubhubhe abantu abangamajumi phose ayisikhombisa izolo ebusuke eMelika engozini yokungqikilana emoyeni kwezindiza mchina ethwala umphakathi le-helicopter yebutho duzane le-Ronald Reagan National Airport.
Mele baphele sinqoma ukuthi bazathumela amanye amasosha yini kodwa ngale DRC bazaxoxisana yini le M23 kanye le lohulumende wase DRC lamanye amaqembu aphakathi kwempi yona leyana.
Umanyano kwesathi kukhangelelwe ukuba uzaqhuba umhlangano wokuhlolisisa impi esabekayo kwele DRC. Kukhanya kulokuxabana phakathi kukamongameli Cyril Ramaphosa lomongameli Paul Kagame. Kulamajaha amathathu acatshangelwa ukuba omunye wabo udlwengulwe owesifazana osakhulayo njalo batshontshe imali lempahla emavenkilini duzane leMtshabezi Mission. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamajumi phose ayisikhombisa 67 eMelika engozini yokungqikilana emoyeni kwendiza mtshina ethwala umphakathi le-helicopter yebutho duzane le-Ronald Reagan National Airport eWashington DC ebusuku izolo. Indiza zombili zihleza wela emfuleni omkhulu ohlala ugcwele uPotomac, wona olamanzi aphenduke izigaqa ngenxa yamakhaza. Ingozi le yenzakale ntambama izolo njalo abahlengi bathi lanxa behle bagijimela kuleyo ndawo akekho osindileyo. Indiza mtshina ye-American Airlines ebisizahlala e-Ronald Reagan Airport ibithwele abantu abangamajumi ayisithupha lane 64 ivela edolobheni le-Wichita e-Kansas. I-helicopter yona ibithwele amabutho amathathu akade evivinywa. Abahlengi bathi sebethole izidumbu ezingamajumi amathathu 30 njalo basathungatha ezinye kulumfula. Umongameli Donald Trump wethule amazwi ngalolu daba wakhalela imuli zalabo ababhubhileyo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uqoqe lesi sizalwane seZimbabwe esihlala eWashington DC unkosikazi Sikhululiwe Bhoboza Sibanda.
Lesi sehlakalo sisethusile kakhulu. Into ethuse kakhulu ngeyokuthi indiza mchina zichayisana eduze le White House and then iDC indawo encane kakhulu kuyindawo idolobha elibaluleke kakhulu okungangokuthi kuyethusa uyazuzwa uqhuqa lamathumbu uyabungasakwazi lokuthi kumbeni sokuyikho loko okwabo Osama Bin Laden kumbeni yini. Mina kungethuse kakhulu ngizengathatha lamaphilisi ukuthi ngilale. Hayi,
i-airport le uyake uyisebenzise yini?
I-Ronald Reagan siyayisebenzisa kakhulu. Silabantu abaningi abangani ababuyayo sibathatha khona. Lami ngiyayisebenzisa noma singayisebenzisi ukuya phapha kodwa sisiya kwezinye indawo. Kule ndawo lapho esifika khona sihlale kule iparki enkulu siyahamba labantwana siyenza ama picnic khona abantwana bese yabukela indiza ziphapha zihlala. Hayi phela le ngaba le hey hayi lokhu kuyethusa kakhulu. Hayi siyethukile njengami ngiyethukile sho.
Bakhona yini obaziyo abathinteke kulingozi?
Akula muntu obekhona phakathi engimaziyo kodwa ke njengoba ngichilo iWashington DC incane. Nilomfana wami uyasebenza usebenzela ngaphesheya udlula khonapho nsuku zonke ehamba ngestimela esiya eVirginia. Kwaloko phela istimela sakhona mase sifika laphana eRegan siyabe sesiphezulu, siyabe singahambisi phansi, siyabe sihamba siphezulu. Akuyethusa kakhulu noma nje bekungaso sikhathi sakhe. Phela ikhona enye into eyakuyenzakale uzuzithola ngathiwa uyikhangele noma ungakayiboni. Hayi kunzima shem, kunzima. Kwenzakala into eyenzakala e-backyard yakho khonapho eduze kwakho, indawo oyaziyo, indawo oyijayeleyo. Hayi kuyethusa kakhulu.
Unkosazana sikhululekile Bhoboza Sibanda, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika eWashington DC. Wexoxa lontukameli Nkomo weStudio 7. Umanyano weSadiki ukhangelelwe ukuba uzaquba umhlangano wokuhlolisisa impi esabekayo kwele DRC ngesikhathi kukhanya kulokuxokozela phakathi kwamongameli Cyril Ramaphosa lomongameli Paul Kagame wakwele Rwanda. Umhlangano lo uqhutshwa kulandela ukuhlasela ngamandla kwabahlamuki be-March 23 kumbe i-M23 edolobheni leGoma kwele DRC okucatshangelwa ukuba isekelwa nguKagame ophoselane aqatha lo Ramaphosa enkundleni yokuxhumana ye-X ngodaba lolu. UKagame uthi uRamaphosa kakwazi akwenzayo ngoba kukhanya ngani usekela kakhulu umongameli Felix Tshisekedi empini le. Kodwa uRamaphosa uyakuphika lokhu. UTshisekedi owale ungena umhlangano obuqoqwe ngumongameli William Ruto kubikwa ukuba uthi ele Angola hathi abantu abanjengoRamaphosa yibo bangalulungisa udaba lolu. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba uzakhokela umhlangano lo kusasa eHarare ngoba nguye umgcinisihlalo weSADC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lomhleli wezindaba uMnumzana Dumisane Muleya weNewsworks.
Kumele baphuwe lesinqumo ukuthi bazathumela amanye amasosha yini khona ngale DRC, bazaxoxisana yini le M23 la kanye lo hulumende wase-DRC, lamanye amaqembu aphakathi kwempi yona leyana afana labo FDLR, abanye amanye ama-stakeholders afana labo Rwanda, labo Uganda. So into enzima kakhulu, isinqumo sakhona ngeke sikwazi ukuthi kusiyophuma njani, kodwa esikwazi ukuthi kule nkinga enkulu and inkinga le ingalungiswa nje ngokuqhuba ingxoxo phakathi kohulumende we-DRC labe leqembu le-M23 lelana abalwisana lalo khona le empumalanga yase-DRC.
Ye, siyabona sekulokuxabana okumangalisayo phakathi kwamongameli wakwele Rwanda uPaul Kagame kuzobuya lo mongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa. Ukubona njani khonoku pho nxa kunjalo kungalungiseka yini khonoku?
South Africa is a regional superpower, so ilama resources, ilamabutho, ile equipment yokuthi bangenele laphana bazama ukuthi bona baxhase uhulumende wase-DRC namanye amaqembu abasebenza la ukulwisana le M23 yona exhasha iRwanda. Kodwa ke umongameli weSouth Africa ungena ngohlangothi lwe-SADC besithi i-M23 idala umonakalo omkhulu kakhulu laphana e-DRC, so kumele bayilwise izinqotho laphana iphume e-DRC laphana. Kodwa ke umongameli wase-Rwanda uMnumzana uPaul Kagame uthi hayi bo, ngeke lina lixhase lo hulumende wase-DRC elisana lezi zalwane zase-DRC laba abe-M23 abangamathuthi abaxhasa iqembu lele M23 uthi manje ufuna ukulungisa indaba le, kumele nje uhulumende wase-DRC nomongameli wakhona uMnumzana uTshisekedi ahlale phansi lalaba abantu be-M23 ngoba abantu laba ngamathuthi kodwa ngabantu be-Rwanda. Yena angenza ngathi ngabantu abavela ngaphandle ngoba uhulumende we-DRC ulesinqumo sokuthi hayi labana abantu asibazi, labana abantu bangabaphandle bavela ngale eRwanda. Kodwa ke umongameli weRwanda aphinde abe le inkinga ukuthi hayi bo, lina ngeke linise abantu benu lisebenzi nabantu abaqhamuka ngaphandle, abavela ngaphandle, labe FDLR laba laba ngamahutu aseRwanda babulala abantu onyaka ka-94 babaleka bayangena e-DRC, yibo asebesebenza lokhu kubende ka-DRC elisana lezala ze-DRC lezi eziku-M23 ezithi zona sicela ukuthi uhulumeni wase DRC avume ukuthi izizalwane zalaphana abantu labana asiyo bantu abavela laphandle.
Ye, umongameli Emmerson Mnangagwa ke ngamaphitshana ubona ngazani uyadlala zingabani khona.
Hayi, na uzagijima vele ngomzila wesathi. Baza kuthi hayi impilo njengoba isimemetheka kangaka. Kumele isathi ibone ukuthi yenza njani. Ukuthi isadiki izoxoxisana le UN mission leyana ibonisana lohulumeni wase DRC ibonisana namanye amaqembu ayisebenza lawo phansi laphana ukuze bazame ukuthi bafake amabutho abe manengi, bazame ukufaka laphana i-logistics ezibe ziningi, bafake ilokuzene bafake i-equipment izikhali zokulwa laphana ukuthi zibe khona. Kodwa ke akusoze kusize lutho ngoba nxa besenza njalo usho ukuthi sebemema amanye amazwe asemngceleni wase-DRC ukuthi balungelele udabalelwano ikakhulu yona iRwanda.
Lo ngumnumzana Dumisani Muleya, umhleli wezindaba wabathapha izindaba ebulenjini abe-News Walks esiqoqe laye eseHarare. Uqhubekela phambili ukuxoxozela kubandla le-ZANU-PF osokungenelwe ngabalwa impi yenkululeko abathi umongameli Emmerson Mnangagwa sokumele asuke embusweni ngoba wehluleka ukubusa eleZimbabwe. Abantu laba bakunhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association bathi kumele abaphendule phakathi kwensuku ezilithumi ngodaba lolu lokuzanywa ngokuthi kulabanye abafuna eqhubeke sembusweni kungafika umnyaka ka-2028 ogqitshwa khona umbuso wakhe. Salethulela okuningi ngodaba lolu kuhlandla elilandelayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. IHamas namhla ikhulule abayisithiyangalombili yabathumba ngomnyaka ka-2023 kwele Israel. Ele Uganda lithi sokuqhamuke umkhuhlane we-Ebola kulelo lizwe. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington DC. Kulamajaha amathathu acatshengelwa ukuba omunye wabo udlwengule owesifazana osakhulayo, njalo abantu laba batshontshe imali lempahla emavinkilini emotorokisi duzane leMchabezi Mission eMathabeleni South. Amapholisa athi asehlolisisa lolu daba. Kubika u-Ezra Jesus Banda.
Ziyakhala izakhamizi abathengisa ezitolo labanye abathi abantu laba abazwayo babathwalise nzima. Bacatshangelwa ukuba badlwengule othengisa isitolo othi wathwala nzima ngesonto edlulileyo ebusuku baze bahlasele kule ndawo lapho batshontsha imali yongaziwayo ukuthi inekanganani, bathatha impahla ezitshiyeneyo. Isikhulume samapholisa eMathabeleni South Province u-Inspector Loveness Mangena uthi sebebotshiwe abanye abantu laba, kodwa kwamanje kafisi ukukhuluma ngakho ngoba bakhalelwe ukuma phambi komthethondaba ngesikhathana esilandelayo. Osakhulayo othi wadlwengulwa ngabantu laba uthi omunye wamajaha la amaziyo wamenza isihluku.
Agcina sekhipha ingqamu ethi andihleki lawo niyakubulelela phezulu khona lapha. Uyikhipha ingqamu ngabe ethwele ingqamu ethwele erekeni ngekarabhashi. Ikarabhashi yakhe yayiseri yesara phezulu kwapana angikwazi ukuthi bayithatha.
Kuthi ezinye isigelekeqe sidlwengula osakhulayo lo abanye bakhe ababili babebamba inkunzi amavinkili akule ndawo. Unkosikazi Tsheni Dube laye ule vinkili lapho kodwa ukhala ngenzalo yale ndawo eyiyo ebamba inkunzi.
Uhlupho esihlangana nayo lapha ngolwabantwana bethu thina esibazalayo. Ngezwa ngifonelwa ngumakhelwane weshop yami engifonele ethi vuka vuka kathi umsindo ngale ngemuva uzwa yini kobuhlali. Sibuhlungu ngoba kunjenje esikufisayo ukuthi izakhamizi sibambanene. Sithi singathola uhlupho olunjengalolu singamemeza samukele sihlanganeni. Ngingathi ngingafona ngithi baba lapha sokunje kungabuyi, ngangcono ubuye lawe bakubulale nxa kuvele kufika.
Ozibiza amadawu uthengisa kwelinye ivinkili okuthethwe imali izigebenga lezi.
Babecela i-change ivele bengazange bathenga bethi bachi-change. So ngandoke mbanika imali ngoba babekhipha ingqamu omunye akhipha ihlobo bagade phezulu lapho efuna ukungena ngangapha. Nxa sivala basebeqala ukube sebetshaya isivalo, baqala ukutshaya amawindi Basuka le boti shop yenu betiki jeli zitina pakati kuti sesatina jemeli zamuntu kwakunjani.
Ukazana sikhunjiwe mpofu uthengisa kwelinye njalo ivenkile laye bamethusele wagcina ebanika imali lempahla.
Beqeda kuthatha ngale imali babuya baqalisa lapha bachaya ngezitina. Ngavuka ngaqala ngazithulela ngahlaba inkosi ngazisiyeda kusoze kwansi kuvuta. Bachaya amawindi bathe beqeda kuchaya amawindi bachaya umnyango. Bawuchaya kaningi ningi waze wavulela. Bangena bethwele ingqalo lamahlobo. Bethi bangivulala bafuna imali.
Amasela la angenelala abantu ezindlini ebatshontshela impahla yabo. Umnumzana Msizi Ndlovu bamngenela bamthaya bamthathela impahla zakhe.
Nginje mina ngikhuluma imali ngingenelo ngebhembe ekhaya. Ngahamba ngalala ngihamba ubusuku ngaze ngagada emtshabezi 10 off ngaya reporter eGwanda emapholiseni. Amapholisa bathi siyalandela. Kwahlala 2 weeks yonke bethi siyalandela bengabuyanga.
Umpholisa wesigaba umnumzana Jeff Nkomo uthi kunzima ukulisana lezigeleke eqelezi ngoba inkamba yamapholisa ikhatshana.
Bayabuyela bethu ezikhali ntambami langayitshoni kwafikela abantwana njengokubona izitori ukuthi kunjani nokuntu kwenzakaleni nokuntu kunjani oke lapha iminyango litshayo yavulwa.
Umuntu lwana uvele wabavimbela ukuthi ade bengela chance bahle bathwala uvalanti besiloko njengombazi umuntu elele zigelekela. Bahle behlule ukuthi benzele ubuhlungu kakhulu ngoba khonapho ngazi ukuthi uzama ukuthi ugijimele inkamba ukuthi uncediswe. Inkamba zikhatshana ungathi uyalapha kuthethi kuhambe emathendele yakhona kulo mango.
Elinye njalo ipholisa lesigaba salindawo unkosikazi Seleliso Sibanda uthi utshwala obungekho emthethweni yibo benza intsha iphatheke ebugebengeni idinga imali yokuthenga lobu tshwala.
Ivalwe intengo kuthengiswe wani utshwala obudala esibaziyo obudurayo ngoba kuzayidinga imali yokuthenga utshwala obudurayo uzathatha inyanga kumbe iviki uza kukwanisa ukuthenga istraight sotshwala. Injengo kayivalwe sisiwonela obaba yasiwonela abantwana imiza yisekho ichithekile nxa injengo.
Umera Mizimoyo omne wabo omunye ocatshangelwa ukuba ngomunye wezigebengu lezi utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi sekhathele ngomne wabo ohlezi ehlukumeza izakhamizi etshontsha. Ngimela Studio 7 ngisemtshabezi eMathelan South Province igama ngeza Jesus Banda.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Zimbabwe.
Abathenga bethengisa impahla emigwaqweni sebefundiswa ukuthela umthelo we-tax wethulwe lonyaka nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Sixoxe ngodaba lolu lonkosikazi Dorcas Mkhasa okunhlanganiswe ebulawa Vendors and Traders Association.
Ngathi lokhu siqalisile umnyaka sisakhangele sisabona ukuthi vele usisa ngapha umnyaka ka-2025. But siwuqalise kuhle sisebenzelana kuhle ne-council as we agreed ukuthi khona sifuna lokhuzisanithi kobulawayo ukuthi sibone abantu basebenza ezindaweni ezivunyelweyo abantu basebenza besebenzisa ibhayilo besenza izinto ezisemthethweni. Although usagijigijinyiswana ibhajethi yaphumelela mthuli ikhuluma nge-tax ukuthi abantu abakwi-informal sector bekumele bebhadale tax. So thina ezi ama-group ama-associations ahlangeneyo sesikhulumele izimra ukuthi kayibuye ifundise phansi abantu ukuthi vele i-tax ibhadalwa njani. Umuntu ukuthi ezebe lilunga lokubhadala i-tax kwenziwani. So sihamba kuma-ward sifundisa kanye lezimra ukuthi i-tax imi njani.
Bathini kodwa abathenga bethengisa impahla ngakhonoko nxa bekhuluma ngakho ukubhadala umthelo? Kodwa uzithengisela amamengo akho amakhabishi lokunye kwamele ubhadale njani umthelo we-tax? Bayalitshela yini?
Hayi, bayasitshela bathi as long usungene kubhizinis i-tax kumele uyibhadale and uyibhadala nxa ukuthi uthole i-profit. I-profit itholakala nxa usebenzile. Nxa ungasebenzanga wasweli i-profit kulokuthiwa kulama-returns abhalwayo. So you record ukuthi nil return. I-government yakuzwisisa ukuthi hhayi usebenzile kodwa awutholanga profit. Abangakufuniyo ukuthi uphungeuthula wena usithi ungusomabhizinisi. But nxa ungubhizinisi zilithi khona lokhu ungathola i-profit yakho yedola wena uhambisa ikota yedola ugovernment ngoba imali phela kumele isebenze elizweni. So abantu bebehamba befundiswa khona lokhu ukuthi hayi the more usithi usungumsomabhizinisi usukwazi ukuthi lawe usulelungelo lokuthi uthuthukise ilizwe lakho ngokubhadala i-tax. So kukhulunywa kakhulu even labanye abathengisa lapha beunder maybe city council ngithi for example abaphiwa amabhizi city council ukuthi kugcina ubhadala presumptive tax. I-presumptive tax inhle imbi ngoba i-presumptive tax whether ube le-profit or awubanga le-profit i-government iyafuna imali ngoba izakutshela ukuthi usemsebenzini. But nxa uzinikele wena ngokwakho wa-register and ukuregister kuzimra it's just free. You just log in your locus and your ID number, then usuphiwa i-registration number ezabusebenza ngayo. Nxa utholile nawe sufila i-form yokuthi hayi this month ngitholile lami kwi-profit kwemalini kwe-10 cents. Ku-10 cents liyana sebekukhalkulatele ukuthi hhayi lawe ibhadala-ke lawe i-0.2 cents kumbeni yimalini. Iyancedisa and futhi kuyenza kube kulula ngoba ukwenza kodali nxa ukwanisele ukuthi usebenze. So ngezinye indlela sebeli abantu bezimla bengayehla sebeli phansi befundise nathi njengezinhlanganiso lathi sisehla sisiyafundisa abantu bone ngathi kuzaba lotshintsho ekuthini imali zeZimbabwe zingalahleki.
Lo nkosikazi Dorcas Mkasa okuhlanganiswe eBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa le Studio 7 ekoBulawayo. Namhlanje kuhlandla lengxoxompikiswano yethu sihlaziya udaba olusegudwini kubandla leZANU-PF abanye besithi kufanele kuguqulwe isekelo sombuso. Umongameli Emmerson Mnangagwa kwabuse kuze kufike umnyaka ka-2030 njalo abanye bekuphikisa lokhu. Sixoxa lomnumzana Max Mkandla owalwa ikumpi yenkululeko ekuZipra njalo owayekubutho leZimbabwe National Army endaweni lomnumzana Daniel Mackenzie Ncube okudalele Central Committee le-Politburo kubandla leZANU-PF. Kodwa lapha ukhuluma ezimele baxoxa lo Sithandekile Mhlanga njalo uNcube usungula ingxoxo.
Thina njengeZANU-PF sesibophile isibopho lesi ukuthi sicela upresident ukuthi aye phambili ku-2030 kwenzeka ukuthi enelise ukugcwalisisa izinqumo ze-Vision 2030. Yena upresident yena ngokwakhe akula ngitho elinye ilanga lapha khona athi khona mina ngiyafuna ukufika ku-2030 hathi. Ngakho lokho okukhulunywa ngubaba uMkhandla in terms of the constitution uqinisile kukhona okumele kulandelwe ku-constitution ukwenzela ukuthi kugcwaliseke ukuthi ubaba uMnangagwa afike ku-2030. Asizange sithi kumele ukuthi siqhamule i-constitution hathi bo. Singafika-ke ku-2030 ongenayo angene kulandelwa i-constitution.
Kodwa sibonile kule ingxabangxoza emathuneni e-Heroes Acre okukhomba ukuthi alivumelani lonke njengamalungu ebandla leZANU-PF ngalolu daba.
Okwenzakalayo dadewethu ukuthi iZANU-PF ile-democracy yikho phela okwalelwa ngabobaba uMkhandla ukwenzeka ukuthi umuntu wonke akwanise utho lokho umbono wakhe.
Nanso indaba mnumzana Mkhandla,
i-constitution abathi bangayi-amenda verify but ake sikhangeleni ukuthi ama-politicians osuke emayeleni ngobathi uMugabe nabadeputy akhe kuze kuyefika namhlanje kuyini abakwenzileli izini bephasa kangaka abantwana kodwa imisebenzi ingatholakali sokuvala amakhampani okay bavala kuvalwa yonke into kuvalwa nentankeri yona lekutankela izitridi sizayishela njengoba vele ugwaqa khona singamadodibo yikho sisithi upresident at war veteran level is already dead because the vice president will take over ngakam 2028 president has to take over. Thina kasisoze siyamtshela give him orders ukuthi we are now turning left or about and we are turning right and go forward you march forward because if I'm telling thina vice president that is our policy to give order. Sesidinga uvice president who is a war veteran to deputize you. Then libe selisenza lokho esasikutshelela abantu egangeni ukuthi khona ilizwe leli silibanga nje kule sikubangayo lesimithi. Just that we must correct that and then silungise izinto ziyele endleleni yayo. Ngathi ukuthi siqalise abantu nzima. Akula mali lapha yona okuthiwa yizigi yona leyo ungayibona nje ithethwa ngumuntu. Ungathi uyibambe nawe igijime enyangeni ukuthi yiwe yini eyikhona yona le kude yisethi leyo ngoba uyakuthuthane kakhulu ayikho abonakali ukuthi uyisebenzise uyisebenzisa na kuyiyona le kuthiwa yikhokheshi kuphela iphelele khona ngale moyeni ingalibambanga iphepha leli yalo. So sesifuna ukuthi bona labo kuthiwa ngama-ovesi labo bebeyibo abathatha i-button stick bebesebekhokhelela betshengisa abantu thina babekulela bekhokhisini ngoba nama-politicians kuyahamba asayina e-Lancaster House lokho ababekusayineni asithi yikho khona lokho okwenzakalayo asikwazi.
Mnumzana Ncube uyavuma yini ukuthi uMongameli Mnangagwa usehlulekile ukuthuthukisa ezomnotho?
Labe sisuka siphambanele wabumkhandla thina njengezanupf njengephathi u-vice president bonke bebabili siyabahlonipha kakhulu lama-o-veteran siyabahlonipha kakhulu sihlangene sibonisane babe sicoco esikhulu ebandleni lokho kukuthi iy'ndubo ezihlangana nazo ye zikhona kodwa akusho ukuthi zibangelwa ngumuntu munye. Siphuma kathesi ku-drought enzima kakhulu siyayibona phela imisebenzi eyenziwe ngupresident ubaba uMnangagwa njalo laye eyi-war veteran yikho sinjengephathi kaye phambili kusuku kufika u-2030 kodwa akutho ukuthi ngo-2030 yena ongenileyo wezanup f yena lowo ku-automatic ngoba kuya kumele ukuthi kuye kuma-general election pela simkhampenele sonke sibambele lama-war veteran ngoba kuyabe kulama-opposition nabanye abaphikisayo pela.
Ungasigqibela lingxoxo ngamafitshane mnumzana Mkani.
Look at i-issue ekukurawuzi it is simple. Yemibono yakhe kimithi kuvele ngani abantu abasekelayo asikwazi uthi ukhangela kuvethiwe abantu labama-exgenizi nalaba abantu abangazenge bethele laba bengaphetheya ngale abanye besebhukhwe abanye bengaphi ngaphi abanalaba abathena khona lapha lokhali at home but lakhathesi izinigazethi yangkhona it is not there esizazisasika ezinyanga abaqabisela khona ukuvedwa that is a clear indication and besayini ukuthi khona things are not good on the ground. As a result, let us put someone who is a war veteran and then automatically the vice president becomes the president there. Kuma elections laws abuya. So that abantu bebe lokholo lokuzini balelizwe la. Lapha abaholona khona kuphangisa ukulungiswa. That's what we are looking for.
Lo ngumnumzana Max Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekuZebra ubexoxa endawonye lomnumzana Makenzi Ncube okonkundla ye-Central Committee le-Politburo kubandla le-ZANU PF kodwa bekhuluma ezimele bexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Amasotsha lakahambe kube DRC ivukile umsebenzi ovukile sisibaqhathwayo vele umsebenzi kabakwazi bahlezi bethathela abantu izimali bahlezi bebulala abantu abangenacala uvukile umsebenzi e-DRC la ababathathe bonke behambe bengabuyi khatheleke lamasela la uhambe emfuleni kumaitengwe lapho bathona bedlele emahlahleni khonapha uyathi usahambe qhamuka begijima sengathi izidlolo ezigijimisa inkomo kuyibo begijimisa abantu befuna ukuthathela abantu imali bagcwele kumaitengwe bathona bedlele lapho.
Studio 7, linjani basakazi bethu abahle, siyabonga ngokusinikeza izindaba imihla nemihla. Singayini ngaphandle kwenu? Igazi liyachitheka umhlaba wonke, kuyaliwa hayi kancane. Izimpi sibe singazazi kodwa siyazibona manje okwenzakala ngapha e-DRC kubuhlungu, kodwa sibuye sithi abantu laba bafuna okungokwabo. Into yabo ifana ncamatshi nento yethu singumthwakazi.
Sabingelela, sabonga Studio 7. Ngithanda ukuphola nje kancane ngendaba yase-America upresident lo Donald Trump ukuthi zonke zothathwa ngu-Donald Trump lalezo sezithethe azitshengisele ukuthi engaba kwazi ukuqola umhlaba nje we-America kungama-superpowers umele agade umhlaba wonke. And labo bonke laba abasupporti Donald Trump ngithi maye kuke kufana nalaba abasupporti uMnangagwa.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Hayike isikhathi savumi lamhlanje siqhube lapha uhlelo lwethu. Kuthiwa ke lilalele i-live talk yalandela ngesikhathana esilandelayo. Olibalisa kwamanje umthembo Sithembayo uGibbs Dube. Siyabonga.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.